amaralo kwenzani abantu belami amaralo owenzani abantu belami okwenza abantu bethengisela bekhonona belambile akula msebenzi kakulani amaralo ngawowenzani abantu behlupheka sizile ukusenza waqalisa kodwa eqinisweni ngenye into naleyo ezahlala imikhubi ebantwini endaweni kuhlale phansi kulungiswe into ezihlupha abantu bona bayagijima bayakwenza amaralo amaralo kwenzani ilizwe limi ngamazwane
yes ke sakhuluma labanye abakubandla lezanu PF bathi kuqakathekile ukuba umongameli angene ebantwini kulandela ukutshengisela lokunye okunjalo uthini wena ngalokho
abantu ngabasatshelwa ukuthi kwenzakalani ngoba bayazibonile uyakutshela izithutha ezathutha ngabe ezingaboniyo ukuthi izinto zinjani akuso sikhathi okutshela abantu lesi ukuthi liyalamba ngoba vele bayalambile akuso sikhathi okutshela abantu ukuthi into ziyadula ngoba bayazibonela le mali yabona ngabalayo eqinisweni ukuthi akuso sikhathi sokutshona ubuthelela abantu bezinqumbi lapha lalaphayana ubatshela lokhu ofuna ubatshela khona abantu into abayifunayo ngabe uyababuthelele batshela ukuthi imisebe ziza kuba khona imithi ezibhedlela iza kuba khona njengoba izulu lingani kuza kwenzakalani akhulume izinto ezibambekayo athi lokhu okokuthi atshone ebuthelele abantu kungaziwa ukuthi abatshela hhayi laba abantu banesikhathi sokudlalisa manje xa be abantu belambile ngabazihlalile kungangcono bayedinga nalo mthwankela ingabe yini endaweni baye kulawo marali ngoba ngabancedi ngalutho ngakulapho eyaphuma lapho bona labo abezana abantu kulungu labatshele utho ukuthi abantu bezimbabwe ilizwe lonke leli ziphukuphuke ezingakwazi ukuthi ziphuna ziswela umongameli welizwe ukuthi ngatshele ukuthi ongayisiboyiluki abantu bafuna isisombululo ekuhlaleni kwabo hhayi swena bekubuthelelwe betshelwa izinto ezingasebenzi.